kube lusizi olukhulu kakhulu sithola umbiko wengozi yomgwaqo eyenzakalayo lapha malunga ensimbizeshwane, ngoba ukulahlekelwa yimpilo, ukulahlekelwa ngabantu abakade besiye emsebenzini benxuswe kuyaphefoma njalo igruphu ekade iphakama ngendlela ebalulekileyo, kube yinto ebuhlungu ngoba bahambe ngendlela engajwayelekanga. Sikhala ngezimuli, sikhala lomphakathi wetsholotsho ngobulawayo leZimbabwe jikelele, bese sikhala lama-artist ngesikhathi esibuhlungu esingaka.
Siyananzelela njalo ukuthi uhulumente uyaphathisa kuma-artist.
Into eqakathekileyo ukuthi uhulumende isikhathi eziningi ube phakamela phezulu nxa kusibe lengozi ezinje, ngoba izimuli zabe zivele seziphakathi kohlupho olukhulu, ngoba engasomuntu mhlawumbe ogulileyo lambona, njalo kuliqembu abantu besifa besingabateni ingozi eyafektha abantu abaningi. Uhulumende wakubonayo ukuqondile ukuthi okokuqala a-activate i-system zezibhedlela ukuthi amadokotela lezibhedlela zamukele zithi take over i-cost eqakathekileyo ukuthi bayelatshwe, kungela lokho kokuthi ngubani oyezosayina amaphepha la, ngubani ozabhadala ngemva kwalokho. Ngokokuqala lokho, uhulumende incedisana lama-private company, kwaba khona ukuthi uhulumende athi ama-private companies enzeli, ngoba i-tragedy yabivele ingozi esiyenzele ehlele iZimbabwe not just uhulumende ngokwakhe. So uhulumende lapho bebambisana lomphakathi ukuthi kungabi ngumthwalo kahulumende kuphela, ungabe ngumthwalo wezimuli kuphela, ungabe ngumthwalo we-private, i-private sector kuphela. So uhulumende ubambanisa labantu ngendlela yokuthi kuqakathekile ukuthi ama-artist izikhathi zonke sime lawo. Njalo thina njenge-National Arts Council sikuboneke kuqakathekile uhulumende athathele umsebenzi awuthathele phezulu.
Ngezinye indlela lani njenge-National Arts Council lingenele njani?
Thina okokuqala isebenza lama-artist, thina nxa uhulumente ezele sethe sezayenza lokho, thina sasingafunisi i-Arts Council esithi thina sizakhipha amabhakethi amabili, ngoba sivele sisebenza singuhulumente. Kodwa enye into eqakathekileyo okumele ngitsho ukuthi i-local government, i-city council yakoBulawayo, sithe sesiyilandile njenge-National Arts Council, sicela ukuthi banike ukuhlonipha okukhulu ngokusipha indawo. I-council yasukumela phezulu yasivulela amphitheatre ukuthi kwenziwe khona lokhu. Khona lokhu senzele ukuthi i-front yento zonke zona lezi kumele kube i-National Arts Council endikwenzile lokho. So ukusebenza silokhu esebenzelana lama-artist ngendlela ezibalulekileyo.
Singabona namanye ama-artist lawo ethola usizo olufanayo kuhulumende nenhlonipho.
Into eqakathekileyo kakhulu ukuthi ukuncediswa konke kubuya kusiya ngama-circumstances aqondane loku, aqondane nakhona lokhu. Ngeke mina ngimelele i-Arts Council uhulumende ngithi kumele izinto zibe zinje zibe zinje, ngoba yena uhulumende ukhangela abantu bonke, hhayi ama-artist kuphela. Abaningi bayakwazi ukuthi izikhathi eziningi kuthe kusuka le monakalo kuma-artist, lasiyama sisiyacela ngendlela esicela ngayo.